atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu, bazabotshwa, bazagwetshwa nxa kuphela amacala.
Ibandla lezanu-PF lithi lizaphinda njalo ukhetho lwama-primaries olwenziwe eHarare, Mashonaland West leCentral kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela.
Liza babatiza!
Liza!
Ukula!
Izeto!
Ukula! Ukawona! Uchilija wabati achilo sala dawa unikuoma! Ura ije!
Umkokeliwe MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube lo mhlangano echegudu lamhlanje lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhitshwe ibandla lezanu-PF embusweni. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission sikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Idale lezanu-PF Politburo namuhla linqume ukuthi leli bandla kumele liqhube kakutsha ukhetho lwalo lokudinga abazancintisa kukhetho lwelizwe endaweni ezilitshumi kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela olwabakhona kuma-primaries aleli bandla. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare ngemva komhlangano we-Politburo, uMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu-PF umnumzana Obed Mpofu uthe ukhetho lolu luzaphindwa ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, iMashonaland Central kanye leHarare. Umpofu ulandise izizathu ezenze baphumela lesi sinqumo.
Kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu, bazabotshwa, bazagwetshwa nxa kuphela amacala. Njalo laba sebenze njalo soze bavunyelwe ukuthi bame kula ama-elections la esaba lama rerun lokho kuthiwa siphinde ama-elections, bazakwaliswa, kuvunyelwe laba abahlonipha inhlelo zephathi. Njalo kula abantu abaningi ama-candidates kade buyile ukuthi bafuni ukuthi bangene kuhlelo lwama-primaries bedlula over 10,000. Nangwazi 10,000 esintu yingaki, but kuyatshengisela ukuthi azake sibe lesifiso esingaka kubandla lokho saqalisa ama-elections ethu.
Ama-primaries ebandla lezanu-PF aqhutshwe kule ngxabangxoza enkulu egoqela udlakela, ukwethuselana lokuqilibezela. Ziningi ingqungquthela zaleli bandla ezinqotshiweyo njalo ezikhononayo zisithi kazamukeli impumela ngoba ziqiliwe. Omunye wazo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Chris Mchangwa, yena onqotshwe eNorton kucatshangelwa ukuthi ukhetho lweNorton lolu lulakho ukwenziwa kakutsha. Ihlangana iPolitburo yezanu-PF lamhla bekulabasekeli baleli bandla abavelele kuzigaba ezibalisa iMashonaland West, iMashonaland East, leMashonaland Central abekade betshengisela phandle kwesigodlo seZanu-PF bethwele amabhakane alemibiko etshiyeneyo echotshoza indlela lolukhetho oluqhutshwe ngayo. Omunye wabo ngunkosikazi Silindeni Chishefu oze kulokhu kutshengisela evelela eMashonaland West.
Silapha ngehlangano wethu weZanu-PF, abantu bonke laba kabavotanga. Amabiso abo bonke aswele emashithi. Nxa kwakuthiwa umuntu ebizwa ukuthi angene endlini evote, uyabe lokho esweleka ibizo lakhe liyabe lingekho. Sazi ukuthi amabiso wona lawa wonke ayanga ahambe ngaphi.
Unkosikazi Josefu uthi ufisa luphindwe hathi endaweni ezilichumi kuphela lolukhetho kodwa endaweni zonke zelizwe. Lanxa ziziningi iziphathamandla zeZanu PF ezinqotshiweyo ezithi ukhetho belungakhululekanga ngakho kumele lwenziwe kakutsha, uMongameli Mnangagwa uthi akusoze kwenzeke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa namuhla ube lomhlangano eChegudu lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayevota ngobunenge kukhitshwe ibandla leZanu PF embusweni. UChamisa uthe uhulumende weZanu PF uyaziwa ngokuqilibezela kukhetho khona athi uZulu kamelanga akuvumele lonyaka.
Corruption, hombe munyika corruption yekubira sarudzo dzenyika. Nekuti tinotangira kumusoro hovenora kubva kumusoro zora kumuswe. Saka tinoda kukanika munyika muno kuti nyika ipambe kugadzirisa nyaya yecorruption.
UMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho sithi yena udaba lokungethembeki ikakhulu ekuqhubeni ukhetho ludaba olumele lulungisiswe. Ulubhekise-ke kwelengilandi kuleviki uChamisa lapho azahlangana khona lezicukuthwana zakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi. Umkhokheli webandla leNational People's Party uNkosikazi Joyce Mujuru yena namhla usungule umkhankaso wakhe okudinga usekelo kwabasakhulayo olesihloko esithi hashtag Joyce is my choice, kubika uGibson Bebe.
La ngamalunga ebandla likaNkosikazi Joyce Mujuru athe gwaqa epulazini lakhe eBorodeo eHarare namhlanje lapho asungule khona umkhankaso wokuhuga abasakhulayo ukuthi bamvotele. Ekhuluma kulomkhosi uMjuru uthe ibandla lakhe lalisoze lafalakhangelela phansi abasakhulayo ngoba beyikusasa yelizwe. Ukhuthaze abasakhulayo bakhe laba ukuthi babe lembeko njalo bakhankase ukhetho ngokuthula hashi ukuphatheka kudlakela. Uncome kakhulu umkhankaso we hashtag Joyce is my choice law esithi uzafinyelela abantu abanengi njengoba usebenzisa indlela zakulezi nsuku zokuhambisa imibiko. Sixoxe lomsekeli waleli bandla oyisikhulumeli sabasha eMathebeleni North uMnumzana Lawrence Ndlovu.
Hayi, thina uMaye Mjuru siyamthakazelela especially kithi ehlandleni lethele eMathebeleni South, and lokhu akwenzileyo kuhle kakhulu and kutshengisa ukuthi hani khathesi ngesikhathi lesi esiyakiso lezani hayi lathi ngathi eMathebeleni South vele silaye njengoba ichilo uchairman wethu lapho ukuthi vele siyabe silokhu esilaye and asimchi njengathi thina abantu abasha so vele simchiki lokhu akwenzileyo ukuthi umuntu onganani onganani ejiki ithi akusi priority kithi, but into eqhakathile ukuthi na ukuthi umuntu lwana esimkhethayo thina umuntu ongakwazi ukuthi njani amele thina azwisise as far as I'm concerned umama wethu uyasizwisisa thina izikhalazo.
Omunye njalo osakhulayo obona ngokuqhutsha kokhetho uKhulani Ndlovu uthe bazimisele ukubona uNkosikazi Joyce Mujuru enqoba ngoba nguye olezifiso zabo enhliziyweni.
Mina njengama-youth asikhangeleli e-ejini i-age ayitsho lutho, thina sikhangele iquality ye-leadership ekhona. Thina sibona umama enguye umuntu ongakwanisa ukuthi kube nguye ongakhokhela ilizwe, asikhangelanga i-age ngoba i-age singakhangela even ama-president amaningi ma singakhangela even ngakithi kubamakhelwane kethu uPresident bengumuntu omncane kodwa singakhangela izinto ezenziwe ngupresident Kabila azitshengisa ukubana abantu abancane basesingabakhokhela.
Amazwi kaNdlovu agcizelwe ngosakhulayo uRobert Melasi.
Into engiyibona eqakathekile ukuthi thina ngalezwela eMathebeleleni siyambona sibile kakhulu entweni eziningi. Ilizwe nthemba liyakhala especially umhlubulo weMathebeleleni nge-decentralization. They think and it also seems as if everything is centralized now. So if you have a leader okwanisa ukuthi abuye achone ebantwini, achone laba nabantu, I understand I'm talking of someone who goes as far as Binga. I'm talking about someone who goes as far as Binga, a senza ama project, and then ama irrigations. At a time when she was vice president. And even Narates Karabala, recently she has been there. And Usebuye, I think, very, I'm talking of more than 17 times.
Umhlangano lo uhlanganisele abasha abavela kuziqindi zonke zelizwe, amanye amabandla ezombusazwe ale mkhankaso efana nayo iZANU-PF esebenzisa uphawu lokuthi ED is my vote, iMDCT yona ithi Chamisa Chete Chete kumbe Generational Consensus. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe kuluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota ukuze babe leqiniso lokuthi akhona njalo alotshwe ngendlela eqondileyo. Ithi abalamabizo angalotshwanga kuhle kabasoze bavunyelwe ukuvota. Kubika uBathabile Masuku.
Usikomishi weZimbabwe Electoral Commission iZeki Nkosikazi Sibongile Ndlovu uthi abantu kumele bayehlola amabizo abo ukuthi alotshwe kakuhle na ekuvulweni koluhlu lwe-voters roll mhlaka 19 kulinyanga kusiya kumhlaka 29. UmaNdlovu uthi lokhu kuqakathekile ngoba abantu abalamabizo aphanjanisiweyo ikakhulu izipele kabasoze bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo. Ubekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo ohlanganise amakomishini kahulumende achiyeneyo kanye lenhlanganiso zamalungelo oluntu izolo. Ebuzwa ukuthi njengoba kulamabandla amaningi edlula ikhulu azancintisa kukhetho, iphepha lokufaka uxanxa umuntu evota lizamiswa kanjani, uMandlovu uphendule kanje.
Of course, yeah, ama-political parties maningi sibila setshengisela ukuthi azabe ekwikhiza kulolu khetho. Kodwa iqiniso lokuthi ballot paper lizabanganani kuzabonakala after you know ngemva kwe-nomination code okwamanje asikakwazi. And sengike ngabona kwelinye ilizwe sikhanyisa observe ama-election ukuthi ababe baningi befika kubo 600 belama number. So i-ballot paper okwakuqakatheke kulo yinumber and inumber yomuntu ye-candidate yabo ibhalwe ngamaba yaba nkulu ukuthi yakhanya. Umuntu nxa efika ngalandaba le-party ngalandaba lebizo lomuntu udinga inumber.
Esinye njalo isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Silas Laigwana ukhuthaze uZulu ongakabhaliseli ukuvota ukuthi enze njalo uhlelo lolu lungakavalwa. Uthe uhlelo lolu luzavalwa ngemva kwensuku ezilithumi lambili. Abancuntisayo sebebhalisile e-nomination code.
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-voter registration umthetho weZimbabwe uthi wona is continuous. Nalokho sisho ukuthi umuntu wonke osele minyaka engu-18 kulaba ukwanisa ukuthi ahambe ayorejista. Kodwa kulaba abazafuna ukuthi bavote ukuthi ukhetho lolo luzayo luka-2018 umthetho uthi wona i-voter registration ivala 12 days after the nomination. Wonke uyakhuthaza ukuthi i-voter registration ngesisekelo sombuso esikhona sisinika amandla ukuthi sirejiste abantu continuous. Kodwa ku-12 days leyana engiyiqambileyo ngisho ukuthi labo abafuna ukuphatheka kukhetho lolo oluzayo luka-2018 yibo abanikwa lo mgoqo ukuthi bakwanise ukurejista.
ekubhaliseni kwabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bazahlawula amadola azinkulungwane. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende babhadale amadola angamashumi lanhlanu. Amalunga edale lesenate wona abhadala amadola angamashumi kodwa amakhansila awabhadali lutho. Kodwa uKhomishina Ndlovu uthe indleko lezi zilakho ukutshintsha lobanini. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa yilobanini phakathi kwenyanga kaNtulikazi mhla ka-21 kusiya kuNcwabakazi ngelanga elifanayo njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Intatheli zindaba zakobulawayo namhla zithakazelele ilanga lazo ele World Press Freedom Day zikhala ngokuthi uhulumende kumele esule imithetho ezincindezelayo ukuze zenelise ukusebenza zikhululekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba ezisebenzela amaphephandaba kanye lemisakazo etshiyeneyo zibuthene emahofisini enhlanganiso yesite kobulawayo zithakazelela leli langa lanqa nje linanzwa ngokusemthethweni emhlabeni jikelele mhlaka 3 kulinyanga. Enye yentatheli zindaba lezi unkosikazi Memory Nkwendlovu uthi langa ewuthakazelela umsebenzi wakhe zinenye inkinga abahlangana lazo njengentatheli zindaba ezingabe sifazana.
I World Press Freedom Day singathi siyayithakazelela kakhulu especially thina as media practitioners abantu abangomama ema newsrooms. Ama challenges esikhangelane lawo kakhulu ukuba ngingathi ukuba suppressed especially ukuthi sisebenza njani. You know, industry is male dominated. So in the future sikhangelele ukuthi khona sibe lama bosses ethu lati abantu abangomama sibone ukuthi khona lapha esisebenzela khona environment ethu is very conducive ukuthi si senelise ukuthi sisebenze kuhle. Ayikhona ukuthi yonke into esiyenzayo sikhangelele ukuthi abantu abangobaba kube yibo abaphambili.
Umgcini ngcebo wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli imisa Zimbabwe bulawayo chapter eyintatheli zindaba yeB Metro unkosikazi Nhlalenhle Ncube yena uthi uyathokoza ngoba selandile inani labesifazana abangabaphathi bezindaba.
Ibizo ngihlalwenhle Ncube ngisebenza seB Metro. Kumisa ngingtreasure. Siyathokoza kakhulu ukuba lelanga elinje njengemedia. Njalo kusithokozisa kakhulu ukuthi akusengukuphela imedia encade siyikhangela kade kusiba yindawo okuthiwa kusebenza kuphela obaba kodwa khathesi labafazi sesingenile lathi esikukhulumayo kuyazwakala. Esikukhangeleyo ukuthi ama-journalist ekhululeke esebenze emsebenzi akungela ukuthi besaba kumbe ukukhuluma befuna ukuthabisa ubani.
Umqondisi wenkampani yeFair Talks Communications yona elemisakazo ebalisa oweBreeze FM osakaza useVictoria Falls loweSky's Metro FM okobulawayo uDokotela Qhubani Moyo la ngomunye wabaphatheke emkhosini wanamuhla lo. Umoyo ukhuthaze intatheli zindaba ukuthi zilandele imithetho yokuthapha izindaba ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho njalo ziqhube kuhle umsebenzi wazo.
Siyajabula kakhulu thina ngoba onezindaba vele baqhatheke kakhulu ekubumbeni intuthuko yesizwe. Ngalokho ke sithi onezindaba baqhubekele phambili benze umsebenzi wabo bengesabi lutho kodwa kabanike abantu ama reports aqondileyo within the context yomthetho welizwe. Siyazi ukuthi media freedom yethu is guided by constitution yelizwe. Ngalokho ke media freedom should also ensure that it doesn't infringe on amalungelo of other citizens and therefore it must be exercised in the context of constitution yelizwe.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukwehlukana lomkhuba wokuhlukuluza intatheli zindaba obusenziwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Kodwa abanye bathi ubuqotho besithembiso lesi bube yize nje kulandela ukubotshwa kwentatheli izindaba zeNewsday ezimbili uWisdom Mdzungaira loDesmond Chingarande ngolwesithathu besetheswa icala lokwephula umthetho ovikela abantwana. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lawabona izindaba eZimbabwe lemhlabeni jikelele zithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intatheli izindaba. Zithi uhulumende kaMnangagwa kumele ayesule imithetho enqabela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ebalisa iphosa iIPA iBroadcasting Services Act leminye ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eSite ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela
kweze maphandleni lamhlanje izakhamizi zezansi yedolobho leGwanda zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba izikotsho kazisebenzi. Izakhamizi zeGaranyemba zikha amanzi emfuleni, kubika uAlbert Ncube.
Bowa 13 eGaranyemba kulezikotsho ezifika phosa amathuma ezithupha kodwa ezisebenzayo zingaphansi kwethumi osekudala ukuthi iningi lezakhamizi kulo mhlubulo zikha amanzi emthonjeni lapho ezinatha khona le nyamazana zendle lezinanakazane. Iy'nhlanganiso ezimeleyo ezigoqela iDabane Trust sezigebhe izikotsho eziningi ezansi yamaNdebeleni kodwa kula muntu ozilungisayo lapho zithe zafa. UNkosazana Matilda Ncube uthi bayazidinga izikotsho ngoba behamba imango emide ukuyakukha amanzi.
Izikotsho zifile okwenza sihambe omango ukuzodinga amanzi emthonjeni.
Ezinye zalezi zikotsho zibikwa zingasapompi amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okudala ukuthi uhlale komile emhlabathini. UMnumzana Dinashe Moyesi Mthole sikha amanzi emthonjeni weGaranyemba uthi udubo lokusilela kwamanzi selidale ukuthi bagcine benathisana lezinanakazana ngoba idamu lalo liphanga ukutsha.
Isikhehla ngasihamba ku-August siya sokusika laphana abantu bahlala katshana insimbi laphana bayeyabedinga amanzi ethuleni lethu. Ithula lesasiphela amanzi lesi idamu lalo liyaphela amanzi ukuthi nesesikhathi izifuyo ziyaswela zinganete ngapha. Otherwise ngawo ukuthi kabani umnyama especially umtambama ukathola laphana kusemele idombi kumbe anathika amanzi ankhona even ukuwajawa ayenzi siyasanatha konke nenkomo khonapha konke nezifuyo zethu konke even ninja futhi.
Ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi kukhijwe ithebethebe esigcwele damu ukuze izinanakazana zihlale zilamanzi okunatha. Usobhuku omkhulu eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Dube uthi lobanje ezinye izikotsho zisebenza iningi lezakhamiza zowanatha amanzi ngoba elesawoto eliningi okudala ukuthi uzulu engazihluphi ngokulungisa lezi zikotsho lapho zithe zafa.
Izikotsho ziyababa, izikotsho ziyababa, izikotsho ezinye ziyasebenza ezinye hhayi zajiwa ngamanzi wona lawa ababayo nalawo.
Esinye sezakhamuzi eGaranyemba uNkosazana Sidokozile Nyoni uthi amanzi esikotsho lakanatheki njalo angcolisa amazinyo esale selithanga. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake amanzi empompe emaphandleni njengalokho okwenzakala emadolobheni ukuze lolu dubo luphele. NginguAlbert Ncube wendaba zeStudio 7 eGaranyemba.
Singene kweza besifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo Nkosazana Priscilla Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, wobulawayo iPTUZ. Sihlaziya isimo ababalisi ikakhulu abesifazana abasebenza kuso ngesikhathi amatitshala elizweni jikelele eqoqa ukukhalala umsebenzi. Siyakwamukela kuhlelo Mancube.
Siyabonga.
Kuyini isibisibili okuhluphayo njalo izikhalazo zenu yizi?
Hayi,
isimo silukhuni sibili. Imali eholwayo incane kakhulu, ifar below the poverty bracket line. Akuhlangani vele ekupheleni kwenyanga nxa uthi uyakhangela ukuthi uhlanganise isiza amarensi ukudla kwabantwana. Bese kusiba buhlungu-ke ukuthi loba sizama ukuchasisela uhulumende ungani khona lokho kakuzwisisi, uyabe nje kungani yinto nje encane engatsho lutho. Bese kusiba lukhuni lokuthi emsebenzini ilifi kunjenje abantu bale minyaka more than 7 years umuntu engayi elifi. Khonokho kuvele kunzima ngoba yinidi ukuthi kuphumule emotionally nje, ukuphumule nje lawo utshaye ngumoya. Le pressure yepolitics ezikolo abantu sikhululeke nje sizisebenzele kakahle njengoba kuzakuya ama-elections kunje.
Sesikhangela amalunga enu ikakhulu asemaphandleni, bona benelisa njani ukuba beqhube umsebenzi? Imali iyatholakala yini njalo balezinye indingeko ezehlukeneyo?
Lapho besibili kunzima ngoba kufanele kube le hardship ilula lalawensi ngoba abantu laba kwesinye isikhathi i-nearest shopping center kambali ibhenki, because ibhenki iyabe ikhathana maybe abanye isizini 100 kilometers, and le bhenki le iyabe kuyi-just maybe post office engelamali, babe bengelamali. So ukuthi uyefika yena i-cash yangikhona leyo iyahlupha. So kuzamele udingela ku-black market, udinga ku-black market isi-egwe lezinye amanye ama-percentage. Kube sokuhlupha ukuthi vele i-clinic ungagula nje, ufika ngani yena i-cash leyo ungalayo eyokugada. Lazi tu abanye njengokuthi ngithi umuntu onjengomama noma yena ubaba, abantwana bakubulawayo kumbe bakwenye idorobho i-township, but ngale wena you're expected ngoba ngesalari encane le mali engatholakali inyanga iyaphela ama-families engabonana nami. Khonokho vele i-plays around it ama-family relations.
Udaba lolu ungathi luphatha njani kakhulu abesifazane labantwana ezindlini lapho?
Akuthiphanga. Khathi eziningi izikolo zemaphandleni kwesinye isikhathi imfundo ngenxa yokuba remote othisha bayethi umntanakhe ngangcono ahlale ku-township. So uza kwehlukana labantwana inyanga yonke, abanye abantwana sebezwela ama-deviant behaviors, ama-teenagers, because abazali bakhathana. Instead of coming every weekend nxa ukuthi isalari yavuma, uzavele after imonth sobonakele no-guidance esikhona ebantwaneni. Lama-emotionally abantwana ziya-traumatize, because abantwana badinga abazali babo.
Indleko-ke ezindlini, ama-school fees, ukudla, ama-uniform?
Vele kazikwane. Umuntu ongela ama-deductions amaningi ngenxa yabethole okuyi-$300. Abanye bekho izinto loko bekubo $200. I-fees, for example, umntwana oyabe ukuthi nge-term ubhadala $300, you can just see ukuthi vele akuhlangani. Aba bantwana sebesema-university, imali zangikhona e-university udinga about $600 e-semester. Akusaphileki sibili kwaba balisi yayo, bengajabulanga.
Uhulumende engalithembisa lizahamba yini emsebenzini?
Anti ukuthembisa nxa loba kungakwazi ukuthembisa, kumele kuthenziswe ngento ezisayinelweyo. Loba abanye bengafisi ukuthi aba-strike, we can't even afford ukuya esikolo zankulu ngoba yona yokugada vele kayikho, ngoba usuze ufulathela abantwana uyefundisa abantwana babanye owakho esengini umtshile, because esikolo engamukeleki ngoba kabhatalanga ifisi.
Njengoba uhulumende sithi kala mali, njalo limzwile ekhuluma labomongi kuphose kwangahambi kuhle laphana, yini libona ingane uzabe yithethe ngaphi imali kumbe kuzaba ngokufanayo?
Ayikuthi i-spending behaviors esizibonayo okuthengwa lokhu lalokhu lalokhu engengakuqamba okuningi-ningi akuhambelani lokuthi kuthoyeka kula mali. Ayikho ngoba sokufika kithi, which is unfair.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Priscilla Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga sithandekile kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngesikhathi esifanayo njalo kusasa. Lilanga.